Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 14 lwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingayi tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala azathola iholo lebonus lonyaka na?
Ama-dates akabi khona ukuthi sibekwazi. So sibe sikhangele ukuthi sibone ukuthi abanye abaqala ukuthi babhadalwe bazabhadalwa yini.
Amakhulu abantu asephila ngokwemba egangeni kudingwa igolide.
Wonke umuntu sezivukela nje kuyahlala egangeni abe lokhu ekorokoze ebhebhe ecabangele ukuthi laye izathole okuncane kokuthi laye aphile.
Kuhlelo lwabesifazane lamhlanje sixoxa ngodaba lwamasonto akulezi nsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulona uyona lo umsakazo. Uhulumende ubikwa ethembise izisebenzi zakhe ezibalisa amatitshala, amapholisa lamasotsha ukuthi zizathola iholo lebonus kumalanga amalutshwana alandelayo. Ngomnyaka odluleyo umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wathi izisebenzi zikahulumende kazisoze zithole iholo leli ngoba uhulumende engelamali. Kodwa masinyane nje umongameli Mugabe wasephika lokhu wathi kaziphiwe iholo lebonus loba uhulumende engelamali. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso exoxisana lohulumende kudaba lwezeholo iApex Council umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga kakhulu. Umbiko esuzwayo ukhulunywa nguminister we-public service, labour, public service and social welfare kulezi viki ezindlulileyo ngumbiko okutshengisa ukuthi ibhonasi zazikhona. So ekhuluma uminister Sizwethu naye ekhuluma echasisa ukuthi ibhonasi izakubikhona, izakubibhadalwa mbijana mbijana. Kodwa esingakwaziyo-ke ukuthi yiziphi izigaba ezizathola ibhonasi nini. Kodwa into eqakathekileyo esizileyo kulowo mbiko ngeyokuthi ibhonasi iza kuba ikhona kulo nyaka.
Manje selike lakhulumisana lo hulumende yini ukuthi libe kwazi amalanga?
Hayi, amalanga kasika ama-dates akabi khona ukuthi sibe kwazi. So sibe sikhangele ukuthi sibone ukuthi abanye abaqala ukuthi babhadalwe bazabhadalwa yini. Kasika yitholi-ke i-confirmation yokuthi sebeqalisile ukubhadala. Kodwa sizabe silokho sikhangele ama-dates lama-pay dates eqalisa khathesi ukuthi sibone ukuthi njengoba bebeke lowo mbiko ukuthi sebeqalisile yini ukuthi babhadale. Kodwa into eqakathekileyo kade siyikhangelele ukuthi bazabhadala. Singakhangaleli ukuthi balokhu bayehluleke ukuthi babhadale. So kumele ukuthi babhadale. Kodwa ama-dates-ke yasilawo ukuthi sikhulume ukuthi education izabhadalwa nini, the rest of the civil service nini, ama-uniform forces nini. Kodwa sike sikhangele ukuthi engxenye ama-uniform forces yiwazi aqalisa ukuthi ayitholele imali.
Ye, kulo daba lolwana oluke lwenzakala esizwa ukubana bakhona abangaholiyo imali batholakala bengekho ezikolo ngesikhathi se-audit, luhamba njani okwakathesi?
Yebo-ke kuyenzakele ukuthi lo nyaka ngoJulayi laphana kuthelekele ukuthi i-audit iqine isibangela ukuthi ababalisi abafika ku-2,000 something sebeqina sebasengatholi imali kuJulayi. So khathesi-ke sisebenzele ndaba sikhuluma nohulumende le-public service commission. So sokucineke abantu abaningi sebeqalisile ukuthi bayithole imali, abaningi sebeyitholile imali babiselwa back ku-payship. Ngoba thina sikhulume nohulumende sabatshengisa ukuthi usobala ukuthi abantu labo abaningi bakhona ezikolo bayasebenza. So bacine labo sebelokhuza sebethumezela amanye ama-inspectors ka-public service commission ukuthi ayekhangele ezikolo ukuthi abone ukuthi abantu bakhona yini. So sokusobala-ke ukuthi abantu abaningi kakhulu bakhona njalo sebeqalisile ukuthi bathole izimali zabo. Ngangikhangele thina sila bantu abalutshwana nje abaseleyo. So siyadinga-ke ukuthi kuyini okubangela ukuthi abantu abalutshwana ababalisa abalutshwana bona labo bangathole izimali zabo kodwa ke hayi abantu abaningi sokulungisa.
Umnumzana Richard Gundane ngumkhokheli wenhlanganiso exoxisana lo hulumende kudaba lwezeholo iApex Council ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseGweru. Amakhulu abantu abikwa esehlala egangeni endaweni ezijiyeneyo zelizwe esemba igolide kulandela ukuvalwa kwamankampani. Lokhu kubikwa sekujiye indawana yonke yonakele. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yikho kwenzakalayo abantu bagcwele iganga lonke kuboshangani lapha kuzilasti yikho abanye abafana bake badosa ama-1.6 kilograms egolide. Abantu kabakho emsebenzini abantu kabalamsebenzi so abantu abangabathona sebegcwele egangeni lapha sebephila ngesikhorokoza bayadebha every environment iyadilika kusekuhlala kungamagodigodi kodwa abantu kakula nenye indlela akula nto abangayenza ngoba amakampani avalwa akula msebenzi wonke umuntu sevukela nje kuyahlala egangeni abe lokho ekorokoze ebhede ecabangele ukuthi laye uzathola okuncane kokuthi laye aphile lemuli zakhe kumbe athuthuke laye abe kwesinye isibanga empilweni. Phinda futhi kube njalo khona lapha egangeni uzathola ukuthi sebaningi labaningi abenze amanye amabhizinisi athile abanye bathengisa itshwala abanye bathengisa izitshwala. Kuningi kule thizithi eningi kakhulu yenzakalayo egangeni okade kuyinto okade ingavamanga kodwa-ke sinananzela ukuthi kubangelwa yikhonoko sikutshe ukuthi kwezomnotho kazimanga kahle ubumi welizwe kawumanga kahle.
Kahle kahle kungaphi lapho kungani kukhanya kulo dubo lolu kakhulu?
Kula ndawo engasingayitsho nje ukuthi specifically ngoba abantu laba bagcwele indanga yonke kathi esingikhuluma sengeseshangani kule abantu abaningi kakhulu kwi-week weekend ezileyo abantu at one point kade befika ama-1,000 begcwele inhlangano imayeneyazi abaxoti kanti-ke ungahamba uzuza bekhuluma bethi sizele enyathi sizele egwanda abantu sebehamba bekhempa indawo yonke into egcwele kakhulu mina engibonayo ngapha emhlubuleni wemathebeleleni abantu bagcwele ngamadiphethi ematopo zindawo indawana ze zonke ezingani zilezigred dayikho kutholakala khona igolide abantu bagcwele-ke baningi bazama ukuziphilisa kodwa kuyinto esukube khona ngokuthi kuyonakala-ke i-environment asingeke sabasola futhi ngoba isimo sasimanga kahle.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilo sithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa ngezokholo lwesiKristu sinomhlonitshwa omela ibulawayo South edalele ePhalamende unkosazana Dorcas Sibanda. Yena osonta kunkonzo ye-Prophetic Healing and Deliverance Ministries eyaziwa ukuthi PHD ekhokhelwa ngumnumzana Walter Magaya. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Lasuthiseka yini ngokwenzakala kuviki edluleyo kunkonzo yenu lapho kwanxuswa khona amalunga edalela ePhalamende ukuthi ebuye enkonzweni kwaqhubeka kuhle yini?
Lapho okukhonzwa khona kuba mnandi, uhlelo lwaqhubeka kamnandi. Sangibona kuqakathekile ukuthi senze njalo ngoba phela ngabantu abakhokhela abantu and ukuze ukhokhele ngendlela eziphezulu ukuze ukhokhele lawo abantu bakuzwisise labo bezwisisa lo msebenzi yakho lawo nokuze ukhokhele usebenza ucace ukhanye ukuthi wenzani kumele ube umuntu okwazi uNkulunkulu. Xa uhamba ngabantu ngephalamende kuphela, odokotela babekhona, amagqeda ayekhona, esomabhizinisi bona inhlalakahle zabosomabhizinisi ikakhulu abaningi abavela eHarare babekhona, ama-leading people ngama-managers kuma-big organization esiwaziyo lapha eZimbabwe babekhona. And they want to have a surrender to uNkulunkulu alelo la.
Kodwa liyakholwa yini ukuthi abantu beza ngokholo abadingi ukuthi ngoba bezwa kuthiwa amakha lawa asetshenziswayo awe oil azabalethela inhlanhla?
Amakha lawa esikhuluma ngawo lawa esingathi ngesilungu noma ungakhanya ebhayibhilini ikhona leyo oil. And ukukholwa komuntu umuntu kukhululekile ukuthi akhole ngendlela yena afuna ngayo. Lasisekeleni sambuzo lapha eZimbabwe singabaabayesaba uNkulunkulu esingathi singama-Christians. Yikho noma sibhala isekelo sombuso savumelana ukuthi umuntu uvunyelwe ukuthi akhethe yena ukuthi ufuna ukulandela lokhu khona kumbe ufuna ukungena yi-episode ukhululekile.
Uthe lapho okukhonzwa khona kuvele kuhle, kuphathisa njani abantu empilweni zabo kulezi nsuku? Iningi likhathazeka ngokuwa komnotho welizwe lokunye, ikakhulu sikhangela labesifazana ezindlini lalabo abangalamsebenzi.
Ukuphambaniseka kwelizweni ikakhulu kuhlukuluza kakhulu abantu abangumama. So nxa sisiye ekholeni kuyaphathisa kakhulu ngoba umuntu ongumama uba le-hope ngesilungu. Khona kukhona ukuthi abe kwi-environment yona liyana, abe esendaweni yona liyana, esekholeni lona leliyana, kuyamphathisa khonokho kakhulu ngoba into ezenzakala ezindlini lapha ziningi kakhulu. And nxa emzini kuswelakala ukudla, kuswelakala amanzi, kuswelakala amagesi, kuswelakala ukuswelakala khona abantu abadubeka kakhulu ngabomama. Yena abomama yebaba lama-problems but umama yebabadubeka kakhulu ngoba abantwana bakhala bekhangele umama. Phela into ezenzakala emhlabeni izinto ezibhalwe ebhayibhelini vele ukuthi zizenzakala. So kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ezilungisele.
Singathi insonto le okhonza kuyo ekhokhelwa ngumprofeti ubona isebenza okwedlula ezinye ezingasizo zomoya ezazivele zikhona kudala.
And ngingumuntu okhokhela amandla, ngiyahlonipha ukuthi abantu bona bathini. Sekusiwa ngumuntu, kuya ngumuntu ukuthi yena umuntu ukholwani. Njengoba ngikhulumile ukuthi la esisekeleni sombuso kubhaliwe kucacile ukuthi umuntu engavuka yena ezitshela ukuthi ngamthakatha ukhululekile. Umqakezele izandla ngokwena ezitshela ukuthi umthakathi ebulipusibalile isifundiso emhlabathi esesabathini wasiza ukuthi sisasikholwayo. Sekuqakathekile ukuthi umuntu nomuntu azikhethele yena. Mina nginje ngibone kufanele ukuthi ngiye ku-PSD. PSD mina li-prophetic healing and delivery. Lapho kukhithwa khona imimoya esibonayo ukuthi izikhathi eziningi kuyaphambanisa abantu, izikhathi eziningi kuyabisela abantu emoya engathi ngama-demons. So ukukholwa kwami nami mina as an individual labanye laba abanye labaphose imiliyoni yadesilayo kumba ngathi yimiliyoni plus kadesilayo ikubona kwethu thi laba baya kumethodisi kumba baye kwi-Roman Catholic kumba baya kwezinko labo siyabahlonipha sibile ngoba bakhethile lelo kholo.
Kwezombusazwe kuyenzakala ukuthi kube lokuxabana lokunye. Ukholo lwakho lwesiKristu likuncedisa njani ukuthi uqhubeke usebenza labanye lalapho okulengxabano khona?
Ingxabano ikhona noma lasebhayibhelini okhangela izinto zikhona ebhayibhelini, ingxabano ibivele khona ebhayibhelini. Mina njengomuntu okholwayo ngile themba lokuthi kumbe vele ngingathi ngiyakwazi ingxabano iyenza ukuthi izinto zilunge. So singaze sixabane sitshelane iqiniso yikho ukulunga kwakho ekuhlungisisa izinto.
Hayi, sibongile ukuxoxa lawe. Ungabatshiyela liphi abesifazane?
Into engifuna ukuyikhuluma lapha kubomama bonke nje iZimbabwe yonke jikelele ukuthi ukwazi uNkulunkulu yinto eqakathekileyo kakhulu. Kumbe ungathi lapho yabe khona uNkulunkulu uyi-one esimkhonzayo. Omama vele kuthiwa bona the next to God. Kusho ukuthi uNkulunkulu vele izikhathi eziningi thina omama vele uyasilalela. Singaguqa phansi ngamadolo sikhuleke siyiZimbabwe yonke jikelele uNkulunkulu kwelinga ngemthembeko emkhuleyo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomhlonitshwa uNkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo South edalele ePhalamende njalo esonta kunkonzo ye-Prophetic Healing and Deliverance Ministries ekhokhelwa ngomprofethi uMnumzana Walter Magaya. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. Kweze midlalo lamhlanje. Imidlalo yenkezo ye Net One Easy Call Cup iqale lamhlanje. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ebona ngezenguqu elizweni iPremier Soccer League uKenneth Ndebele ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sithandile ukuthi ke ama semifinal adlale kusukela phakathi kwamhla ka 5 le 6 December ngene ifinal yethu sesifika layo khona lapho mhla ka 12 December sesigcina imidlalo yezikole. Akusho ukuthi sigcinile yona leyi ezithathu imidlalo esethi iqale ngoMarch sizabe sesigcike yonke sekusebenzi amahlandla amathathu esigayene ukuthi siyafika emhla zimathini emathathu kuNovember sibe sesigcikile kuNovember ngobezi yebo kube ukuthi sigcikile imidlalo yethu. Kwakathi sikhanye ukuthi amaqembu aphezulu alinisana azodlala ngosuku olufanayo lwesikhathi esifanayo nalaba abanyabalophi-ke ngoba bagalula ukuthi bethole impilo kuba khona bazabe bhukutshela ebhukutshweni labe liphansi khona le ngesikhathi esifanayo.
Singathi-ke amaqembu aphezulu athola imali enganani nxa sesikhangela i-PSL le Easy Call?
I-Easy Call sikhangelele ukuthi amaqembu iqembu elinqobayo liyathatha inkezo imali engange 80,000 United States dollars. Laba abathatha inkezo e-championship e-CAFL bathola iy'nkulungwane eziyi-100,000 ngokunqoba kwabo.
Singathi-ke uyasuthiseka ngendlela imidlalo edlalwe ngayo.
Sisuthiseke kakhulu ngendlela kade bengenisana ngayo umnyaka wonke nje. Kusuke kwalalezi zinto ezingani ziyasiphambanisa kancane eziyenza kube lukhophe ekufanele ukuthi sizame ukuthi nxa kungameva siyaba ngokuza kweminyaka ebuyayo. Okokuqala ukuthi kube sesika leqembu lehlulekileyo ukuthi libuye lizosuthisa ukuthi umdlalo ukhona iqembu le-Cape United ekhana kwaba lihlazwa sonke sikhangeleyo kuligi engangaleyokhi iligi yekhahle laga premiership. Kube sesika khona futhi ubudlwangudlwangu okuba khona emdlalweni okukujikijela kujikijela amambodlela lanama-orenji lokhuyana ngakulunganga kusisebenzisa nzima labantu abayilo basekela ama-sponsors njalo kwenza umdlalo ungasakhani umdlalo sokaniyimpi ukhuthaza ukuthi fabe libe uyike lapho abakhokhela amaqembu ukuthi bekhulume nabasekeli babo ukuthi bezame ukuthi bekunangelele ukuthi imidlalo wenguqu asompi nomdlalo nje omubi kungasuku bese kufika yinto yokuthi abantu sebesesaba lokuya khona ezinkundleni.
UKennedy Ndebele ngumkhokheli wenhlanganiso ebona ngezenguqu elizweni iPremier Soccer League ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Leza tata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba njito yobe. Leza tata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba njito yobe. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse bibi. Tela lesa wangi wachitira vintu fisuma sana.
Ukugqiba uhlelo lwethu kasikhangele ebezikhokhela. Amatitshala azathola iholo lebonus lonyaka na? Amakhulu abantu asephila ngokwemba egangeni kudingwa igolide. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukelly@studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande.
You have been listening listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.